Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7. NgoLwesithathu mhlaka 22 kuMbandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Kodwa ke uhlupho ukuthi nje lathi njengelizwe izindlela zisimelanga kuhle ezomnotho welizwe okuzathi ukuthi besikhala ukuthi nxa amakhampani ehlanganipilo urhulumente njalo ngokufananayo leli thuba balithathe balisebenzise kakhulu ukuthi babone ukuthi bayadinga bathole ukuthi ama-investors.
Kuvulwa umhlangano wabo somabhizinisi o-International Business Conference embukisweni wezokuthengiselana owezethi-ITF osaqhubeka koBulawayo. Abalwela amalungelo abasakhulayo bathi lanxa sezikethisiwe iziqondiso ze-COVID-19, uZulu lokhu ebhekane lenhlupho eziningi ezigoqela ukusilela kwezimota ezithwala abantu kanye lamabhasi.
Akula muntu othunjwayo, akula muntu obulawayo, akudatshulwa amaphepha kumbe lezo zinto ezisetshenziswa ngezinye inhlangano. Omunye nomunye ukhuluma ngokuthi yena uzakwenzani ukuze enze impilo yabantu ibe ngcono.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zitshayela ihlombe uhulumende ngokuvumela amabandla ezombusazwe ukukhankasela ukhetho lwezabelo ekhululekile engaphanjaniswa noba ukuvinjwa ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umsekeli kaMongameli uMnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze abamabhizimusi ukuthi besebenze ndawonye lamanye amazwe kumbukiso we-Inter-Africa Trade Fair ozaqhutshwa kwele South Africa ngenyanga ezayo ngendlela yokuthuthukisa umnotho welizwe. Wethule amazwi la evula ngokusemthethweni umhlangano wabosomabhizimusi o-International Business Conference embukisweni wezokuthengiselana owe-Zimbabwe International Trade Fair osaqhubeka koBulawayo. Uphinde wakhuthaza abangahlatshwanga ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 ukuthi benze njalo, wagcizelela ukuqakatheka kwenhlelo ezimqoka eziqhutshwa nguhulumende ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU entshonalanga yelizwe njalo isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association.
I-INTRA National Trade Fair le sikhalibane bukhona e-South Africa kungama-opportunities amahle kumbe kungumkhumbulo omuhle okubana amanye lamanye amazwe ikakhulu lapha e-Afrika agudlane ancedisane ukubana athengiselane ukwenzela ukuthi bavusele imnotho yabo. Ngokunjalo ke sikhayela ukuthi i-Afrika layo iveze emazweni angaphesheya ukubana labo bayenelisa ukuba lombukiso omuhle bathengiselane bathuthukisa amazwe abo. Lathi khona beZimbabwe sithe qiniso lokuthi singathatha la mathuba ukubana sifunde kwabanye ngoba injongo yokufundisana ukuthi sifunde kwamanye amazwe ukubana beza njani. La makhampani eZimbabwe lawo ahamba ayefunda kwamanye amakhampani ayekhona be-Afrika ayenza kuhle asemazweni ayenza kuhle ukuthi kwenziwa njani ukwenzela ukuthi bevelale bazame ukuthuthukisa umnotho wezelizwe. Bese sikhanga kuhulumende futhi ukuthi layo lo mlando ukuthi abazayo bemele khona ngale bayithola izifundo ezinhle zokubana baphathise ukuthuthukiswa komnotho ngoba sikhuluma kanje kathi eqinisweni ukuthi eZimbabwe umnotho wethu ufile uphansi kangaka, ingasihambi kuhle, unemployment rate phezulu, amakhampani amaningi angasebenzi. Anala ama-opportunities ama-trade fair iwancedayo ukuthi azame ukulungisa zena ezihlupho esilazo lokuthi senze sifunde lakwabanye abantu ukubana benza njani lokuphuma lamapholisi amahle singayakopa kwamanye amazwe. Kungumbukiso omuhle lo oza kuye South Africa okufanele ulungiselwe lwesibili ngamazwe wonke ikakhulu lathi khona beZimbabwe.
Imizamo yonke le eyenziwayo lakho konke okukhulunywayo ukubona lowo mbukiso we-trade fair kuzaletha yini inguquko elizweni kwezomnotho?
Siyananzela futhi ukuthi lama la maza wile zobu gisa inamba za kona ziyeshile walikungu mkangaso omuse ukuthi abantu bathola ama opportunities okubana kube lokuthenga lokuthengiselana kodwa ke uhlupho ukuthi nje lati njengelizwe izinto zisimela ngakuhle ezomnotho welizwe okuzathi ukuthi besikhala ukuthi nqa amakhamane hlanu belo hulumende njalo ngokufana nayo leli thuba balithathe balisebenze kakhulu ukuthi babone ukuthi bayadinga bathole ukuthi ama investors ikakhulu ngase sikhangela ngapha kuluhlu lokusebenza thina nge-ZTU silohlupho olukhulu lokuthi amakhamane kakhulu kobulawa yavalile leZimbabwe amanye asebenze kuhle ngenxa zomnotho welizwe engxebe zokufanele ukuthi uhulumende laye athathe i-advantage eyalumbukiso abesesenza okuthiwa ngama-policies angamemezela azenza ukubana abantu kumbe amanye amazwe abayezoyi-investa ikakhulu ehlonipha amalungelo abantu yikho okukhangeleleyo khonokhwana ukuthi ahloniphe amalungelo abantu ngokwenza njalo siyakukhola ukuthi kungenza ukuthi amazwe abuye azoyi-investa kodwa nxa kungabanga njalo kuba nzima ukuthi amazwe abuye azoyi-investa so ke sikhangele ukuthi sibone ukuthi ilizwe ikakhulu amakhampani angathatha i-advantage yokubana abukise impahla zabo kwenzela ukuthi ngemva kwalokho enxeba ngathengelwa ngamanye amakhampani angaphandle kwelizwe bazame ukuphila labo ukubana bathuthiselwe umnotho weli
lo umnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZCTU entshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association. Ngokutshona kwelanga layizolo abogatsha lwezempilakahle bathi besebenelise ukuhlaba abantu abedlula kancane izigidi ezimbili 2.1 million ngokugcweleyo ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 kuthi labo abahlatshwe eyakuqala kuphela sebephose befike izigidi ezintathu 2.9 million kusenjalo abalwela amalungelo abasakhulayo bathi lanxa seziyekethisiwe iziqondiso ze-COVID-19 iningi lilokhu libhekane lenhlupho eziningi ezigoqela ukusilela kwezimoto ezithwala abantu lamabhasi okubangele ukuthi bagcine besephula iziqondiso lezi. Okuningi ngalolu daba sibuzweni kungxoxo uMike Hove weStudio 7 ayiqhubele umnumzana Dicen Dube owenhlanganiso yeMatopo Youth Development Initiative.
Indaba yemshova iyahlupha ever since izubukho sokuye yodwa ethwala abantwana abaya ezikolweni. Even noma lathi singapha emakhaya abantwana mase bebuyela ezikolweni ngabantwana abakumele begade izimoto uzathutha kuba nzima ukuthi khona bethole izimoto ezibahambisa ezikolweni. Uzubukho ukhona but akagwanisi ukuthi enelise ukuthi khona akhavise wonke umuntu. So kuba nzima ngoba uzathutha khona ama-teachers uzubukho yabephelele emaphisa. So izimoto ezabe zidlula zisiya kwezinye izikolo izikolo which are even 60 to 70 kilometers away from imaphisa laze kwezinye indawo izikolo ezisemakhaya kuba nzima ukuthi khona amatisha afinyelele lapho ngoba uzubukho angaba khona kwansi kuyafika ema growth point athile but what about izikolo ezisemakhaya ngoba amabhasi lezi lamchova akuvunyelwa ukuthi kuhambe noma labo abakwenza pirating abakwenza kungekho emthethweni mabethe bathi bahamba bacharge imali nge foreign currency ezinga afford ngamaticha ngoba amaticha azihole ezo
madube uhulumende usaluthenga amanye amabhasi awezubukho njalo inkampani e-NRZ isisebenza ndawonye labezubukho ukulungisisa udubo lokuswela imichova ubona ngani lokhu kuyasiza na
I think uhulumende kumele azame ukuthi khona nanzelele ukuthi khona izikhalazo zabantu zithini indaba yezubukho lamichova eonwa ngama-private individuals kumele kube lesisombululo esi-informed not into yokuthi khona we can do it and akula nto elingayenza makunjalo kusuka ukukhoze ama problems khona manje kathesi izitimela izipolo zethu iconnection or inetwork ezipolo isendaweni ezilutshwana and how efficient is or reliable is izitimela zisayenza ukuthi khona i transport ibe available to everyone emadolobheni kuba nzima ngoba the issue is not about ukuthi khona into kazubukho iwrong into ewrong ukuthi khona kuvinjwa ama private transport owners ukuthi khona lawo benjani be provide transport these motors ningi akungeke kube nzima kukhona okuhle obekuyenzwa ngama private institutions la amchova akade ekwenza okuhle obekuthandwa ngabantu because yisho isizathu sokuthi khona abantu befune ukuthi khona imchova ibuye back. I think what is more important ukuthi khona abantu befike emsebenzini ngezikhathi, abantu beyenze ama business abo ngezikhathi, abantu behambe ezindlini ngezikhathi, kube safe kungabi lama line kathi silwa le COVID. Ama lines awezukho aba too much, kugcina kungabi efficient.
Isikhathi sesesidliwe kumangoyi Dube gqiba lengxoxo.
Noma iziqondiso sesenziwe zabalula ukuthi abantu bekwanise ukusebenza, I think kubalulekile ukuthi khona abantu beqhubeke bengahambi ezimfeni, beqhubeke beduduzana ngezinye indlela kulokuthi behambe, because izimfa emakhaya yizo ezenza ukuthi khona ukumemetheka kwe-COVID kube kuningi. So I think kubalulekile lasezikolo, I think kubalulekile ukuthi khona sincedisane le diaspora la ingenele, ilethe ama-sanitizer, ilethe ama-mask ebantwaneni besikolo ngoba bayadinga kakhulu lo. Uhulumende laye azama ukuncedisa izikolo ngoba what they are going through is a lot. Abantwana bemakhaya they are behind ngesikolo already, vele there is issue digital divide affecta izikolo ukuthi zifunde, abantwana basalele emuva. So I think kubalulekile ukuthi khona at least i diaspora lama communities sibambane simake sure ukuthi abantwana basalele emuva. Already past rate last year isitshengisa ukuthi kuzimanga kanani, so kubalulekile ukuthi khona sincedisane.
Lo ngumnumzana Decent Dube owenhlanganiso yeMatoko Youth Development Initiative wabexoxa ecingweni lo Mike Hove we Studio 7 esematopo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe oqakathekileyo kusasa emhlanganweni wamazwe omhlaba we-United Nations General Assembly ozaqhutshwa eNew York khonapha eMelika. Ukhangelelwe ukukhuluma ngezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla lakhe leZANU-PF ngamazwe angentshonalanga, uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 lokunye. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnangagwa ngomunye wabaza kwethula imbiko yabo besebenzisa inkundla zokuxhumana ngenxa yokuthi kahambanga esigodlweni senhlanganiso ye-United Nations eNew York kwele Melika kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Abacungungula ezombusazwe bathi ukhangelwe ukuba uzakhuluma kabanzi ngezijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lakhe. Ukuthuthuka komnotho welizwe leZimbabwe, uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 lokulondolozwa kwezemvelo ngesikhathi umhlaba wonke jikelele ukhala ngokukhudumala komkhathi okubizwa ngesilungu ngokuthi i-global warming. Baningi abakubandla leZANU-PF abathakazelela ukuba uMnangagwa uzakhuluma akufisayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma okubandla lelibusayo.
Umongameli wethu kumele aqelisise indaba yokubana ngabe i-America lamanye amazwe lawa anjengaboBrithani lamanye amazwe e-Europe akhiphe izijeziso lezi abazifaka kithi esikubizwa ngokuthi ngama-sanctions, ngenxa yokuthi khona nxa ekhona kuba nzima ukubana sisebenze, kuba nje kuba nzima ukubana sibambane lamanye amazwe.
Kodwa umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, uthi akumelanga uMnangagwa anikwe ithuba lokukhuluma emhlanganweni lo.
Endaweni enje kufanele kukhulume abantu abanohlonze njalo abenza ukuthi ukuhlonitshwa kwelungelo labantu lempilo yabantu kube yinto eqhakathekileyo njalo eqhutshwa ngensuku zonke ngumuntu wonke osemhlabeni. Umnumzana uMnangagwa uyazakala ukuthi ulohlupho lokuthi abantu abaningi bamkhala ngokuthi waphatheka ekubulaweni kwabantu abaningi kusukela ngo-1980 kuze kufike ilanga lanamhlanje. Uphathekile njalo emkhankasweni omkhulu osuqeda abantu oqalise ngo-August 6, 2018 safika naku-January 2019. Lanamhlanje bakhona abantu abalokhu benyamalala kusenzakala into ezinjengazenezo. Khonokho kwenza ukuthi ukukhuluma kwaMnangagwa kumhlangano omkhulu kangaka kube yinto engafunakaliyo, kube yinto engehle njalo into engafunwa izinqumo ze-United Nations, into enza ukuthi iZimbabwe ime esibangeni esibi ukubonakala kwakhe kule ndawo.
Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube uthi uMnangagwa uzacela uncedo oluningi esethula umbiko wakhe.
Uzacela ukudla, uzacela i-investment, uzacela ukuncediswa ukuba iZimbabwe iphume phakathi kokuyanga lobo uzatshela abantu bomhlaba wonke la United Nations ukuthi izwe leZimbabwe kalihloniphi umthetho kalihloniphi iconstitution udinga uncedo kulokho ukuthi uzacela uncedo kudemocratization process ukuthi ibutho lihloniphe umthetho lihlale ezinkambeni amapolice angabe ngawezano ijudiciary ibe ngezimeleyo ukuthi udinga uncedo kulokho udinga uncedo lemisebenzi kuvuka izibhedlela kuvuka izikolo kuphela amaphotolo kodwa isikho lokho azakutsho uzafika khulume ngezinto ezingekhoyo uzathi izwe lihamba kade uzathi kulemisebenzi uzathi industry sivukile uzathi uhlonipha amalungelo abantu leconstitution uzathi izwe leZimbabwe libusa kahle okungasoze kube liqiniso
inkokheli yomhlaba wonke jikelele ithola ithuba iminyaka yonke elokuthula okubhekane lamazwe atshiyeneyo njalo lokumele kwenziwe emhlabeni wonke jikelele ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Umthethwandaba weConstitutional Court namhla unqume ukuthi kuqondile ukwengezelelwa kweminyaka yokuthi umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba eqhubeke esebenza kulandela ukuphikiswa kwaleli nyathelo emthethwandaba ngabanye. Umnumzana Malaba wayesefikise iminyaka engamachumi ayisikhombisa i-70 yokuzalwa sokufanele athathe umhlalaphansi kodwa umongameli Mnangagwa wengezelelwa eminye emhlanu. Umthethwandaba weConstitutional Court uthi lokhu kusemthethweni ngakho umnumzana Malaba uzaqhubeka esebenza. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zitshayela uhulumende walelo lizwe ihlombe ngokuvumela amabandla ezombusazwe wonke ukuthi akhankase santando engaphanjaniswa kumbe ukuvinjwa ngamapholisa kumalungiselelo okhetho lwezabelo oluzaqhutshwa ngolwezi. Uthuso Khumalo usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Kuyaphithizela eMzansi Afrika amabandla ezombusazwe angena zonke indawo edinga uxhaso lokhetho lwezabelo. Abasekeli bamabandla bangena indlu ngendlu babuye baqhube imihlangano emncane. Amabandla la aseqalile njalo ukwethula ingwalo zezithembiso zawo emphakathini. Lobanje kulamabandla amaningi azancindisa kulolu khetho akukabi lezehlakalo zokubotshwa, ukuchithwa kwemikhankaso, ukwethuselwa loba ukuncitshwa imvumo ngamapolisa. Le yinto esitshayelwe ihlombe liningi lezizalwane zeZimbabwe zisithi yinto enhle ezifisa yenzakale laseZimbabwe. Umgcinihlalo webandla leMDC Alliance kwele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi izifundo kumele zifundwe eZimbabwe njengoba layo ilungiselela ukhetho ngo-2023.
Akungifani ke nakithi ngale eZimbabwe okuthiwa uma ungasuka umuntu wezanu awuvunyelwa ukuthi ungakhankasa noma uregister ngale ndlela okwenziwa ngayo South Africa. I-South Africa isibonele esihle mina ngendlela sibona ngayo, baphila ngendlela ekumele kwenziwe. Kuyasithokozisa lokho ukuthi sibone amanye amaphathi emanye amazweni ayenza kanje. Sifisa ngathi kungayenzeka nakithi.
Le yinto egcizelelwa isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Vele Moyo. Yena uthi kuyancomeka ukubona uhulumende ehlonipha ilungelo lezizalwane zakhe lokuzikhethela.
Lokhu ke kumele ukuthi kusifundise sonkeni ukuthi ukuze ilizwe lakheke libe yisizwe okuyikho kumqoka ukuthi amalungelo abantu ahlonitshwe. Umuntu akumelanga ukuthi kube kungathi ubanjwa ngamandla ukuthi avotele iqembu kumbe iparty thizeni. Uma amazwe wonke engasebenzisa uhlobo lokhola esilibona eSouth Africa amazwe amaningi angaqhubekela phambili akheke siyaphambili.
Unobhala jikelelwe bandla le The Patriotic Front umnumzana Endunyati laye uthi abakubona eSouth Africa yikho kanye ukufanele kwenzakale embusweni ohlonipha intando kaZulu.
Akula muntu ocatshayo, akula muntu othunjwayo, akula muntu obulawayo, akukhulunywa ulimi olubi ngomunye umuntu njalo akudatshulwa amaphepha kumbe lezo zinto ezisetshenziswa ngezinye inhlangano akula bantu abathukanayo omunye lomunye ukhuluma ngokuthi yena uzakwenzani ukuze enze impilo yabantu ibe ngcono
ekhethweni lwezabelo lwadlulayo ibandla elibusayo le-African National Congress yilo elanqobayo kwalandela ele-Democratic Alliance kweza i-Economic Freedom Fighters kwasekusiza i-Inkatha Freedom Party kungakezi la amancane kuke kwavuka umsindo ngemva kokuba ikomishini ezokhetho Independent Electoral Commission iphinde yavula ukubhalisa kwamakhansila azancintisa kulolu khetho amabandla aphikisayo ahle alubhekisa emthethondaba esithi likomishini yenzela ibandla elibusayo lokhu ngoba yilo okwavalwa lolu hlelo lingaqedanga ukwethula kukomishini le abazancintisa kodwa kumthethondaba wethule isinqumo sokuthi kufanele kuvulwe kabutsha lolu hlelo njengoba le komishini iphinde yavula uhlelo lokubhalisa kwabafuna ukuvota abangabhalisi kusitsho ukuthi labo balelungelo lokuthi bangabhalisa ukuvota baphinde babhaliselwe ukuncintisa kulolu khetho nxa befuna isikhathi sokhetho eZimbabwe sivame ukugcwala ukuhlukuluzwa ikakhulu kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa kujwayelekile njalo ukuthi abamabandla aphikisayo benqatshelwe ukuqhuba imihlangano yemikhankaso kumbe imihlangano yabo ichithwe ngamapholisa ukhetho lwe-South Africa luzaqhutshwa mhlaka 1 lwezi imele studio 7 eJohannesburg kwele-South Africa nginguthuso Khumalo
iwofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana ithi ayisakhulumisani leziphathamandla zakulelo lizwe phezu kodaba lokuntshontshwa kwenkomo emzini esemngceleni yamazwe omabili umongameli Mokgweetsi Masisi walelo lizwe ngeviki edluleyo uveze ukukhathazeka ngabathi ngabavela eZimbabwe abazotshontsha inkomo behlomile osokubangela ukuthi ezinye izakhamizi zivaleke zichiye imizi intatheli izindaba yestudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo
ekhuluma ekwethekeleni kwakhe emangweni webhobhirwa eduzane lomncelo wezimbabwe eviki edluleyo umongameli Masisi uthi ilizwe lakhe likhathazekile ngokutshontshwa kwenkomo esethesa umakhelwane umlando wokudala lawo macala uthe abezimbabwe bachapha umncele abanye behlomile bezontshontsha inkomo bebuyele emuva lokhu kubikwa sekudale ukuthukuthela okukhulu kwasekubona izakhamizi ezihlala ezigabeni esemngceleni zibumba amaqembu okulwisana lamasela enkomo umasisi uthi okudanisayo ukuthi ezinye izakhamizi sezivaleke zatshiya imizi ngenxa yokwesaba abantu abantshontsha inkomo abayabe behlomile
abantu bethu sebephendule iziphepheli elizweni labo ungeke wakhokhela ilizwe lapho abantu abakhitshwa emizini yabo izikhini angeke nguvume lokho kumele isimo sibuyele endaweni yaso njalo sizabuyela
umasisi uthuza khulumisana nomongameli Emerson Mnangagwa phezu kodaba lolu kodwa ngaphambi kwalokho omela iZimbabwe kweLebotswana umnumzana Henry Mkono Weshuro kumele avakatshele imizi ekhala ngodubo lokuntshontshela inkomo ukuze azibonele ngawakhe amehlo
ngikhanyele ukuthi abuyibisane leRamanangabo
Ludaba engizalukhulumisana lomongameli uMnangagwa kodwa ngaphambilini ngizacela umphathintambo ukubona ngobudlelwano kwiBotswana lamanye amazwe ukuthi athathe omele iZimbabwe kweleBotswana ayozibonela okwenzakalayo
iwofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana ithi kayikatholi umbiko ovela kuhulumende weBotswana phezu kwalolu daba izakhamizi ezivela emangweni esemhlubeleni yeGwanda engezansi emandebeleni ezifana lomnumzana Rodwell Moyo zithi udaba lokuntshontshwa kwenkomo zeBotswana lwagqina emva kwenyathela leBotswana lokuqala udubula inkomo zeZimbabwe
uhlupho lukhona ukuthi laba abadujelela inkomo zabo bafila ukuthi iBotswana kayibenzelanga kuhle babe sebesiya kwenza lokhu ngendlela yokuphindisela besikhangelela ukuthi uhulumende weZimbabwe kumbe uhulumende bobabili kumbe inkokheli zombili zihlale phansi zilungisise udaba lolu olokudutshula kwezinkomo ezistreyayo ngoba lokhu kwenza kube le-crime ngoba odutshela inkomo laye uyafila ngokuthi ngithathe ezabo ezeBotswana kumbe useBotswana laye athi angithathe ezabo ezeZimbabwe
Kusenjalo eLebotswana lithi alithumelanga amankampani ngaphansi kwenhlanganiso yomanyano oyeBotswana Investment Trade Center, iBITC, ukuyabukisa eZimbabwe International Trade Fair. IBITC ithi amankampani aphansi kwenhlanganiso le aphatheke komunye umbukiso weleDubai. Kolunye udaba, abahlanu abeZimbabwe abaphanyeka udaba emthethandaba ukuthi bengabuyiselwa emuva lezinye iziphepheli bazalindela mhlaka 30 Lwezi ukuze bezwe ngesimo sabo. Abahlanu laba abayiziphepheli bathi angeke baphindela eZimbabwe ngoba sesaba ukuhlukunyezwa nguhulumende wezanu PF. Ngingumqondisi Dube owendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Wezemidlalo umncintiswano wenguqu wabafana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lasikhombisa ama-under 17 oqoqwa ngabenhlanganiso yeMavelas Nakamba Foundation awuseyi kuba khona lonyaka, njalo wabaqoqe bawo bathi usuza qhotshwa ngomnyaka ozayo. Kubika uJoseph Njanji.
IMavelas Nakamba Foundation inhlanganiso yebunjwe umdlali wenguqu isizalwane selizwe leZimbabwe odlalela iqembu le-Aston Villa kweleNgilandi. UMavelas Nakamba le nhlanganiso iphathisa abasakhulayo kweleZimbabwe ngokubabhadalela imali yesikolo kanye lokuthuthukiswa komdlalo wenguqu eZimbabwe. Umncintiswano lo bekumele uqale lonyaka uhlose ukupha abasakhulayo ithuba lokuba babonwe ngamaqembu aphetsheya. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeMavelas Nakamba Foundation njalo enguyise kaMavelas uAnthony uthi isikhathi kasisavumi ukuba umncintiswano lo ozangenwa ngamaqembu asuka endaweni ezijiyeneyo zakweleZimbabwe uqhutshwe lonyaka.
Yeah, i-tournament yethu I think iza kuba next year. For this year, hayi,
for this year sibona ukuthi hayi isikhathi sesisithile, but anytime next year though asikabi le date ukuthi nini exactly. Khona sizahlala phansi as a board sibone ukuthi sibe le date ukuthi nini exactly. So yeah, it's next year. Definitely next year.
Umncintiswano lo ubuhlelwe ukuba ube khona ngenyanga kaNhlangula lonyaka, kodwa wasudluliselwa phambili ngemva kokuba ezemidlalo zimisiwe elizweni ngemva kokuba kusuke kwakhuphuka inani lalabo abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Kungaphumelela uba lomncintiswano udlalwe ngomnyaka ozayo kuyabe kungokwakuqala ukuba ube khona. Kungaphumelela ukuba lomncintiswano udlalwe ngomnyaka ozayo kuyabe kungokwakuqala ukuba ube khona. Njalo abaqoqi bawo bathembisa ukuba bazaletha abasebenzisana labo abahlala phetsheya kolwandle ukuba bezodinga abadlali abangabadingela amaqembu okudlalela khonale. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Umqeqeshi weqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uAdam Chifo uthi baza kwenza konke okusemandleni abo ukuba baqhube kuhle kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezomhlaba ohlobo lwe-One Day International.
Obviously, the upcoming ODI qualifiers are a different tournament from this one. You've got probably
kusobala ukuba imidlalo esiya kuyo e-ODI ukuzinga eliphezulu kulale sisuka kuyo ngoba kulamaqembu alohlonzi kulathi. Sizazama konke okusemandleni ethu, kodwa ukuba kulumncintiswano usithole silungiselele ngemfanelo. Asijwayelanga ukudlala kuzinga eliphezulu kumdlalo we-ODI, kodwa njengokutsho kwami sizazama amandla ethu wonke, njalo limdlalo yobungani esihlele ukuyidlala phambilini komncintiswano izasiphathisa kakhulu.
Lo mncintiswano obizwa ngokuthi Women's One Day International World Cup Qualifier 2021 uzaqhutshelwa kweleZimbabwe kusukela mhla zingama-21 kunyaka kaMpandula usiyafika mhla zinhlanu kuMpalakazi. Amazwe azancintisa ngabalisa ele Pakistan, ele West Indies, ele Sri Lanka, ele Bangladesh, ele Ireland, ele Thailand, ele Papua New Guinea, ele Netherlands kanye lele United States of America. Amaqembu amathathu azaqhutshwa esendaweni eziphezulu yiwo azathola ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezomhlaba ozaqhutshwa kule New Zealand. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umhlangano wabosomabhizimusi wa-International Business Conference usungulwe ngokusemthethweni embukisweni wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair osaqhubeka koBulawayo. Abalwela amalungelo abasakhulayo bathi lanxa seziyekethisiwe iziqondiso ze-COVID-19, abantu belokhu bebhekane lenhlupho eziningi ezigoqela ukusilela kwezimota ezithwala uzulu lamabhasi. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zitshayela ihlombe uhulumende walelo lizwe ngokuvumela amabandla ezombusazwe ukukhankasela ukhetho lwezabelo ekhululekile engaphanjaniswa kumbe ukuvinjwa ngamapholisa. Sizigqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.